ngamafitshane uDonald Trump yipopulist. Ama-populist yilabantu aba-appeal to people's emotions, ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa-ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo yikuthi uyabe zama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics kabalandeli kakhulu, kabathandi. Bona baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise, kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubandlulula abantu bakwezinye izizwe mbeizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa ngabantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko ka-Trump. Ikakhulu ngakhaya labantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu azi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko ka-Trump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina, abakhuluma ngento eziqondileyo, abalandela uKamala Harris, bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibonayo ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngujikile obhanqa kusiyafika ekugcineni, kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana, kumbe ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangela ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo, ama-running mates, bangaletha mthelela bani kumpomela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisa ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili, asibo bantu esingathi khona bale force kumbe baphula ama-masses kangako. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence. Singathatha umzekeliso uDonald Trump, ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, ngumuntu osomabhizimisi omkhulu kakhulu, waziwa ngabo Starlink, waziwa ngabo Tesla, njani izimoto zakhe leziyani. Yikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo somabhizimusi abaningi njalo bangamsekela, kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk, ngoba vele bona ngama-capitalist kusiya ngale. So wonke ama-capitalist, labantu aba-capitalist minded, bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama-Democrats, ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu sebeke ngaba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi, uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani bayasekela ama-democratic candidates. So khonokhana lakho sokungabangela umthelelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la egcine njani, egcine ethola ama-votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again, bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi i-America yiyokumele ibuse umhlaba wonke, i-America yiyokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama-wars, i-America yiyokumele iyenze lokhu lalokhuyani okudominethayo in terms of dominating other nations, kumbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-democracy bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu kana ngumkhankaso wama-democrats, okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.